Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 24 Mpalakazi, Christmas Eve 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe usomabhizimusi umnumzana Strive Masiwa engaba esefuna ukungena kwezombusazwe na?
Akuthi ukuthi umuntu unqaye kwalesi ukuba le business ephumelelayo njengeka Strive Masiwa, so kuyikuthi angenelisa ukuba yinkokheli yelizwe ngokupheleleyo.
Inhlanganiso yeta jamuka sesijikile ithi izaqhelisa umkhankaso wayo ngomnyaka ozayo. Izakhamuzi zemaphandleni zikhala ngokudlala ikhisimusi phakathi kodubo lokusilela kwemali.
Ekhaya kakulambijana ukuthi wathatha igrosali kumbe ufuna ukuthatha imali engange 200 la ukutshela ukuthi thatha igrosali kwamajinkura ekwani 200 ikhethi vele sizowayibona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbiko kasomabhizimusi umnumzana Strive Masiwa awethule ebulenjini beTwitter kuyona le iviki esithi uZulu kumele alungele umbiko oqhakathekileyo wazawethula ekuqaleni komnyaka ozayo usulethe imibuzo yokuthi engaba naye sefuna ukungena kwezombusazwe. UMasiwa, umkhokheli wenkampani ye-Econet, kazange aveze ukuba imbiko yakhe iyaba ingeyani kahle kahle. Abanye ngabathi engxenye iyaba iphathelane lenkampani ye-Econet, kodwa abanye ngabathi kungaba ngezombusazwe. Kungakhathalekile ukuba ingaba ingeyani limbiko, sibuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga ukuthi nxa uMasiwa engathi yena usefuna ukungena kwezombusazwe engaba ngumkhokheli onjani.
Singakulibali phela ukuthi indaba zombusazwe nokuranga ibhizinisi kwehlukene. Kwehlukene kunjalo akutho ukuthi umuntu unqaye kwalesi ukuba le bhizinisi ephumelelayo njengeka Strive Masiwa, so kuyikuthi angenelisa ukuba yinkokheli yelizwe ngokupheleleyo. Akuvamanga ukuthi kuhambe kanje kuyiseloko, kodwa nxa enganikwa ithuba asikwazi ukuthi kungahamba kusasa kusilethele umphumela onjani. Ngokubona kwami ukuthi ngifisa ukuthi kuba le politics clear, abaku-business babekwazi baku-business njalo benze i-business ngokuphelele kwi-business bashiyane ngale ezepolitics.
Engabambanisa na isizwe nxa sikhangela ukuthi waphathiswa ngumnumzana Nkomo owayevela esigabeni seMandebele?
Akulakubambanisa isizwe angakwenza lo, ngoba phela singakukhohlwa ukuthi engeliswe nguJoshua Nkomo ukuthi angene kwezebhizimusi. Iminyaka yonke le sezibhizimusi uMasiwa wenzelene abantu beMathebelele, ziningi izigaba zeMathebeleni ngikhuluma kunjenje ezingela access to ama-mobile phone angakwanisi ukusebenza khona. Ngingakutshela ngesigaba sakithi, ngithi eLupane eDongamuzi ifoni i-mobile phone esebenzayo i-Net One i-Connect kaMasiwa kayisebenzi. Angiboni ukuthi ngingatsho namhla sengasihlanganisa ngoba walukuza Nkomo. Okuyikho okwenzakalayo ukuthi uMasiwa wagade emahlombe kaNkomo, wakhwela wafika isibangade efuna ukufika kiso.
Alo-ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esebhilitane. Inhlanganiso yeta jamuka sesijikile ithi izaqhelisa umkhankaso wayo ngomnyaka ozayo owokutshengisela. Linhlanganiso iqoqe ukutshengisela endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngomnyaka onalo esiwugqibayo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso le umnumzana Gift Siziba ukuze sizwe okuningi ngomkhankaso wabo.
Uzananzele ubana ke si
abaningi bethu ngalomnyaka siqalise kuhle saqhubeka kuhle ke umkhankaso wethu njalo kulokhu kunzima esihlangane nabo ukuqoqela ukubotshwa ke sihlale isikhathi esiningi ezintulongweni mina ngihlale okwamalanga amaningi kakhulu ke each group the maximum prison saphuma njalo sibe lokunzima okuningi okunjengoku ukuhlukuluzwa lokutshaywa lokho kuningi ngiyabona okuyazakala esahamba kikho njalo futhi sikwanisile ke ukwenza ibizwi labatsha lizwakale kulaba ke akengathi mina ke basemakhoridweni epower kuleli lizwe lapho abatsha sikhulume khona kakhulu ngokungasuthiseki kwethu ngendlela zokutshontshwa kwemali nokuhlukunyezwa kwabatsha lokufa kwelizwe nje jikelele njalo futhi thina sizimisele ukuba umnyaka mawushiya phambili sime ke labaningi abatsha njalo sinxusa abaningi ubana ke siqhubekela phambili ngokumkhankaso ngendlela engaphansi komthetho ukuze ilizwe lilungiswe njengoba ukwazi ukubana ke umnyaka obuyayo ke uzabe ungumnyaka lapho abantu asebekhangele khona ukukhetho kodwa thina sithi kule zinto eziningi okufanele zilungise singakakhangeli iindaba zokhetho.
Into bani ezimele zilungiswe?
Okokuqala thina njengabatsha sikufanele ke kube ke dlale sithi i-transparency ukuyazakala kokwenzakala kwezinto ke kuhlanganise ezehlukeneyo ekuphusa kwelizwe njalo futhi thina njengabatsha sithi kufanele kulungise ukuba namalungelo abo aqale ananzelele ukukhulu kakhulu kuye ku-implementa ke engathi ke sifuna ukunanzelela ukubana i-constitution umthetho welizwe ke ukwahise ke ukurespekthwa nokuhlonitshwa ke ngalaba ababushayo nama-department ajine elizwe.
Hello ke ngomnumzana Gift siziva isiphathamandla senhlanganiso yedajamu ngasesijikile ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Iningi labantu lithi sivumelwano sokubambana esenziwa izano lezaphu ese Unity Accord esinanzwa ngekhefu likamhla ka 22 Mpalakazi obekungelwesine lomnyaka asilethanga mpumela ebambekayo njalo ilizwe lokhe lathatha uzibuse abantu bathi ukuthula abakaze bakunambithe kodwa bakhangelele ingcono enhle kusasa. Okunenga sikuzwene kunompumelelo moyo esiphalulu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Ekhuluma le-Studio 7 mayelana le-Unity Accord, unkosikazi Grace Luphahla uthi bathwele nzima abantu bakhe abasebenzi njalo abalazithupha pho-ke yikubamba nabani okuletha inkethabechabi lendlala.
I-Unity Accord lesikiyo sithwele nzima njengoba ngikhuluma ukuthi sidla nzima nxa ngingasasebenzanga ngihle. Umntanami kala sithupha konke ke abantu bami bahlezi ababafana ngime ngiphila ngokuthi ngisebenze okwakathesi bemphila ngokugamula inkuni ngingaka ngithengisa inkuni lotshani yiko kade kungenza ngisile abantu bami bethola ukudla.
Unkosikazi Thandiwe Ndlovu uthi uzwa ubuhlungu njalo akusacaci ukuthi uyise walwela inkululeko baba lesivumelwano se-Unity Accord ngoba akalamsebenzi njalo uphila nzima ezweni elileminyaka edlula amachumi amathathu lasithupha lathola uzibuse.
Angizwa ubuhlungu kakhulu ngoba kunje lami ngihlukuluzekile angiphathekanga kuhle. Angisakhangi ukuthi babamwayeli
yakhuluma okunzima.
Awusacaci ukuthi babamwayeli exobethe.
Unkosikazi Tracy Amafuthaka, umlweli wenkululeko usole kakhulu isivumelwano se-Unity Accord ethi akafuni kuzwa langaso.
Unity Accord it was rubbish. Ngoba sathi singena khona sadlelezelwa in the first place kwathiwa sitshiya amalogo ethu wonke labo bazalahla wabo we start afresh sakwenza thina salahla amalogo ethu bona bazange balahle babe lokho begqoka iziketi zabo zonzana ezikachimichim thina sesilahle zethu iqhude lasala likhona lanamhlanje kulokho elikhona okwacaphula uvoti moyo owaba ngu-MP.
Umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthi baphuma ku-Unity Accord ngemva kwe-Congress yabo belomuyi uJoseph Msika ethi labo abasala kuZANU-PF basalela indlala.
Hayi, abasalayo basalela indlala, basalela ukuthi bazaphila ngani uma sebephumile lapha abahola khona. Laba bantu ababevele sebandleni lezapho ufisa ufuna njalo ukuthi tubahlale ngendlela eqondileyo bakhululeke.
Uthe labo ababesidla kuzana uPF bakubona kungcono ukuthi basale ngoba bananzelela ukuba bengasuka bazalamba, njalo iUnity Accord yaletha ukubandlululana kukho konke. Njalo umkhokheli wobandlululo ngumongameli uRobert Mugabe osetshale imbewu yenzondano ezweni kodwa abanye abakunanzeleli. Umnumzana Lazarus Masuku, umlweli wenkululeko, ubike ukuba iUnity Accord ayimsebenzelanga ngoba uhulumende wamphatha ngocuku, wayengumsekeli kamphathisikolo kodwa babethi ulidissident, wahlukuluzwa kakhulu.
Hayi, mina ngu-1987 akula nto yaphumayo ngapti lapho engikhona mina. Angikula nto evele ihamba kuhle ngingazi kwabanye bakhona ngale phakathi bakubona umna mina. Hayi,
umongameli we-ANSA uMozisi Mzila Ndlovu ubike ukuba iUnity Accord yathwalisa nzima umthwakazi, njalo lokhu kuqhubekela phambili akula mpumela ebambekayo eyaphumayo.
I-Unity Accord okuthiwa yacelebrate-wa mhla ka-22 yinto enza ukuthi abantu bemathebeland bathwale ubunzima be-unity yaleli lizwe kukabili ntombi. Okwakuqala ukuthi abantu bemathebeland kuthiwa baluza ama-election ngo-1980, abantu sathwala ubunzima bokuthi ilizwe lelihlale, abantu babengalidabula phakathi ngokulwa ukuthi nxa singatholanga esikufunayo sizaqhubeka sisilwa. Yikho nxa kuyikuthi abantu bakithi bavuma khona lapho ukuthi limeke labuse sithembe ukuthi uzasibusa kuhle. Iminyaka engu-7 eyadluleya kuqale independence yaba yilokhu esithi nayi-nightmare ngesikhiwo, kwaba ngumbhuqazwe owenzakalayo.
Udokotela Samukele Hadebe uchaze ukuthi isizathu esabadabulayo lesabahlanganisayo abezaphu lezanu kwaletha incithakalo ezweni, ethi ilizwe lilomsebenzi omkhulu ngoba abantu ababambananga.
Well, i-Unity Accord kwaba isivumelwano phakathi kwamabandla amabili ayo alwela inkululeko yelizwe. Nxa sikhangela isizathu ababedabuke ngaso phakathi, lesi sizathu esenza kwahlangana siyananzelela ukuthi ukungabambani kwaletha incithakalo eningi elizweni, sikunanzelele khonokho. Bese sikhangela siya phambili sithi yebo kambe amabandla ezombusazwe ahlangene, kodwa isizwe sesihlangene na? Umsebenzi omkhulu osasalele iZimbabwe yonke, hathi amabandla iZANU lezapho.
UZulu wakobulawayo ukhala ngokuthi akukhanyi ukuba kulesivumelwano esinjalo, nangu amankampani amaningi alumhlubulo avalwa, akulazikolo, akulamadamu, izibhedlela yimiduli, akulampilo, abantu bayalamba, lezwe alilamali. Ngakho iUnity Accord bani elenketha bechabi, njalo ezinye izizwe zeyisa zithuke ezinye izizwe, kuthi labalweli benkululeko abalwa bengaphansi kwezaphu bayabandlululwa kukho konke okuhle ezweni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula.
Uhlelo lwezemaphandleni namuhla ngisenkabazwe esilobela, njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana John Baleni ngekefu lekhisimusi lomumo nje ukubana kwenzakalani esilobela. Baba Baleni, ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba, hayi isilobela kakulanto enhle idlala baba. Abantwana ngababuyanga, izimali zokuthenga okokudla kazikho, inhlanyelo sesingabantu esipromise inhlanyelo, abanye bayanikwa, abanye belokhu benikwa mpisampisana, abanye kabayinikwa. Sesibonga ukuziphilela ngey'nguka zethu zolezi ezicubayo, yinyama yethu yeChristmas, ngoba izulu yaphuza lokhu ubuya ingubo ziyaxuba baba sifuna kubuyele ukuthi singatshelana sesikhumbula ukuthi kungangcono ukuthi abantu bazidlela amaqebele ingwane abo nje ungqothu phela kolokho kuncane singakuthi nxa singela
ukhuluma ukuthi lidla ingcuba lokhu zicuba yini inkomo lamanje utshani kabukahlumi kakabi khona amadlelo
hayi utshani kabukaqinisiwa ngikhuluma iqiniso kuyona liviki ephelengo lesine bekufeni before kufu ucuba inkomo ezintathu khonapha mina ngisemaplazini duzane le plaza amkwakrabendlel khona kulo umatshelwano wami umpofu abakubabili ngani ucuba inkomo ezimbili yayizobelibephozilekuyasibili amandama akufana ndakwezinye indawo
ukhuluma ngenhlanyelo othi kayibambeki beliyithenjisiwe kodwa kayibuyi beliyithenjiswe mbani
hayi inhlanyelo le ibithenjisiwe kulehlanyelo iyethenjiswa kuthiwa yi-presidentalbatwa ezivele siyizuza iminyaka yonke ukubuya kwayo kayibuyanga ngendlela lokhu ibuya mpisanampisaunikwa abanye kuthi abanye bayanikwanini kuthiwe abanye bayanikwanini hayi njengamina kanisoke ngaqhuba amanga angifuni kuhamba amanga nawo ina sayigqoka nje kodwa umaselo amayibaleke beyitela mpisanampisana ayibuyanga ngesikhathi okuyokuthisem nxa ungalima kachathesi ngodisemba kunje so akumina ngibona ngithi abanzima la ukuthi athola kahle
yebo ilizwe kalilamali iyasilela njalo emabhanga abantu laba abaningi kabasebenzi kodwa kazibuyanga yini injiva kalilaba abasebenze egoli abaningi
kababa injiva zinjiva kodwa labo bayakwazi ukuthi ngabe buya ngapha phela kufanele labo bathi bebuyela belemfitshane bazafika lapho bafike singesela lutho umntwana ukuthi asuke khona le agade aphinde azigcinele imali yokubuyela nje akakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak njengo kubuye kwemihla yonke ngokuthi ama rand wona lana siya dropa ivalu ngiyabona you understand what I say there ama ivalu yemali siya dropa abantu sebethi faba ukubuya ngapho ukuthi bani bakuye bazithuko ngokuthi iyaphila ngapha yihle kona ngapha futhi kuvele kungela manje
wena njengoba leni emzini wakho lizayidlala njani ikhisimusi
ngiyelile mina sengizengaya kumakhelwane ngathi ikhanda lenkomo ngibe ngiyichayile ngizale idlanga ikhisimusi lemnguthu ngizifakele siyachaya emaqhuzele ngathi kanti manje singathi sungubhodabhoda sesiyabona ngingakulo mntwana ozadropa ukuthi uyilela ivili edrobheni akho yabe kuyihlahla kodwa sikhona pha zihlalele ungambe ukhona pho nawe undlalelise esikhulu uyahlela kodwa licini nje silalo khonapho.
Siyabonga baba ubaleni, ungathanda ukubingelela isihlobo labangane singakaphuma emoyeni.
Ye hayi, ngiyabingelela kakhulu, ngibingelela izihlobo zonke ezakobaleni, imuli yonke yakobaleni kuyo yonke indawo ekhona. Ngiyebingelela kwabazala kwesifande kokugcinezi ekhamaranji, ngiyebingelela akwabomalimami emsile hobe, ngiyebingelela istafu yonke kakhulu, ibingelela umsebenzi omsebenzi omkhulu kangaka ngilifikisela impilo yenhle, ngilifikisela ukuthi lokhu elitshela abantu qini ukuthi kwenzeka ukuthi size sazi siqalise lathi ukucabanga ukuthi kathi umumona lo uyingoki umuntu wonke kufanele sonke singene emumweni wena lokuthi sisithini. Ngiyabonga baba wami.
Hayi, siyabonga baba ubaleni, lidlale kuhle ikhisimo sinjalo lingene kuhle eminyakeni omutsha.
Hayi, kuhle baba, inkosi libusiselani ukuthisela bonke.
Ah kube njalo
labo basingindizela labo babusisi.
Ah kube njalo la kuwe. Vele lalele uhlelo lwezemaphandleni ngisenkabazwe esilobela ngixoxale sakhamuzi omnumzana John Valeni. Asibe nizonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso yabaphilayo ukuthenga impahla emazweni angomakhelwane bezithengise elizweni e-International Cross Borders Association umnumzana Dennis Juru.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Ngiyabonga.
Umbuzo wami waqala ungasitshela ukuthi nqa ukhangele okwenzakalayo khona ngapho eSouth Africa sikhangele ilanga lakusasa le Christmas. Ungathi kulomehluko yini leminye iminyaka?
Yes, ngathi kulomehluko ngoba abantu bahambile sibili bahambe ekhaya. La eSouth Africa yasi kungama 11 laba abangela ama passports, abangela ama paper. Sibo abaseleyo laba abengafalanga amakhampani babaseleyo la kodwa iningi labantu lehambile kakhulu bayekhaya.
Nxa sikhangela indaba ezifana lokungena lokuphuma kwempahla ikakhulu sikhangela umthetho lowo statutory instrument uphazamise abaningi yini ngoba sizokuthiwa abanye bebethathelwa amafutha.
Singathi uphazamise kakhulu ngoba abantu baye bengawazi ukuthi kuvunyelwane akuvunyelwane. So iningi labantu lahluleka ukuhamba nezinto ekhaya besabela ukuthi bengathathele impahla yabo ngoba uhulumende efaka umthetho awufiki kubantu bonke endlebeni zabantu bonke ukuthi umthetho wangkhona ubamba kuphi lakuphi. So iningi labantu alihambanga ngezinto abahambileyo abahambanga ngezinto eziningi ngoba bekade bengekho sure ukuthi kuyini okufunekwayo kuyini okungavunyelweyo.
Manje nxa sikhangela udaba lwamaphepha ama-permits ebesizwa kuthiwa abanye bebehamba ikakhulu abantwana bengazi ukuthi nxa sebephenduka bazathwala nzima.
Ye kule problem eyokuthi ama-permits abanye banama-permits kodwa abantwana bengela ama-permits. So abantu bahambile kodwa ukuthi bazophenduka kanjani abantu kawazi ngoba abanye abantwana sebefunda eSouth Africa kodwa bengela ama-permits but abazali bayaze lawo ama-permits. Kusithi abanye abantwana bazalelwe eSouth Africa umzali uyabe ne-permit but umntwana engela permit. So kuzoba le problem ngo-January abantu sebebuyela eSouth Africa ngoba vele kuyabe kungangeneki njengamanje. So kulama roadblocks amaningi sibone ukuthi mawuphuma eMessina mawuphuma e-border kule roadblock e-way bridge yase Messina masuthi angena eMessina. So kule inye roadblock eyamasotsha e-Baobab lapha e-China Mall. So kathesi kuzoba nzima kakhulu ukuthi abantu babuyele e-South Africa awufane ngeminye iminyaka.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleni.
Ngiyabonga balaleli, libe ngeteferi inhle. Abahambayo lihambe kahle, ababuyelayo eSouth Africa kumbe ababuyelayo noma kuphi lihambe kahle emigwaqweni kule nyamazana. Lidrive linanze kahle, linanzelele linanzelele imithetho yomgwaqo.
Hayi, siyabonga, ube le Khisimusi enhle.
Ngiyabonga.
Loge bekungumnumzana Dennis Juru umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni eye International Cross Borders Association ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sicubungula ikhefu leKhisimusi nesikhathi iningi labantu lisithi yalilamali. Njalo lo mnotho welizwe ungamanga kuhle. Silubhekise enkayi lapho esixoxa lo Councilor ka Ward 20 uCouncilor Maria Ndlovu owako Chief Nkalakatha. Siyakwamukela kuhlelo Councilor.
Yebo mma.
Kwenzakalani khona ngapho enkayi?
Enkayi kunzima, sibile kuyalungiselela iChristmas. Kodwa into esidanisa abantu ukuthi labala amakhadi okuwamabhenki imali ukuthi bayithole kayitholakali. Kumele uhambe uye njengakubo mathinkuru ema-supermarket ufike uthenge-ke impahla ezele zikwana leyo mali. Imali yona ngokwayo ukuthi ungayibamba esandleni vele kuyala.
awafikanga yini ama bond notes.
Lokho kuyisimanga abantu bebekhale befile bezitshela ukuthi njani ama bond notes ebuyile. Bazaphila impilo engcono kade sikhalele ukuthi ibhedi 2 esingani ngoba wona ama bond notes ukuthi ubone umuntu ephethe okuyi $2 inhlawumbi. Ukuthi nje ungayibona nje umedelwa ngikhona ukuthi vele ingani ezigayeni akwenzakali lutho khathe sisilungiselele iKhisimusi ukuthi abantwana bazakwenzani kumele kubuthwe amagrosali kuphela yimpilo esikhona.
Kuyafanana yini le madolobheni ukuthi kuyathiwa umuntu athathe ingxenye yemali angathathi yonke.
Ekhaya kakulambijana ukuthi wathathe igrosali kumbe ufuna ukuthatha imali engange 200 la utshela ukuthi thatha igrosali komajingura ekwani 200 ikheji. Vele vela sizowafa wayibona. Ungagade uhambe kumbe uye emadolobheni njengakubo khekho ngani kungumakhelwane uyafika khona. Bathi thenga ithatha igrosali ye-$50 esikunika ikheshi kuyabe kulabami leyo lapha emaduzaneni la uthathe igrosali leyo uzokuthetha kunika imali engaka. Ngikhuluma ngisenze nje kulo mama wangakithi umakhelwane abambalele imali 190. Bathile imali 190 thesangene kwenye supermarket wajayisi igrosali wathi wakhipha imali wafica kule phepha le washawa phakathi esikhwameni akusela mali.
Kungabe kwenzakaleni lapho?
Lapho kukhanya ukuthi vele amaswela yiwase asegangile abantu asebegangile sebesebenzisa i-satanist bona laba bazawuthi thenga igrosali ye-$50 imali bese ngukhetha imali engaka kathi vele ngamaswela ngoba khonapho lanxa usuyithetha igrosali uyaphuma uhambi. Uthi usuhambile uzokuthweba iya ngapha siya kunika ikheshi phambili kube kuthwitha amadoda babe bekubamba bekutshila bakuthathele yonke into grosali mali foni uzafana ukukhala esitaradeni sebehambile okungalanto ezayenza.
Manje abantu sebekwazi yini lokhu njalo bayaxwayiswa yini ukuthi bekuqaphele kumbe abanye babuya bengakwazi ukuthi kuke kwehlele omunye labo bese besenza into efanayo?
Esigabeni ngapha ngakithi enkayi ngakhulumela ezinyangeni okwenzakale kibo bese sibaxwayisile sibili abadala ukuthi abayekele ukuphomba ukuthi bangabona abantu baphomba ukuhamba bekhuluma labantu abangabaziyo bona kabakhulume labantu bebhenki khona phela babe bedinga khona imali kumbe kusezitolo bakhulume labezitolo njana kuyabe kulabo mahobhu omunye umuntu eceleni ngathi ngiyakuncedisa sihle simtshele ukuthi vele ungavumi umtshele ukuthi hamba vele ngoba kangikwazi ancediswa mina ngize ngibuyambiyanga lawo. Kunzima emakhaya kuthambanga.
Ngabona kubathwalisa nzima abantu ukuthi bengazuzi imali yabo kuthiwe bethathe impahla kuphela. Manje imali abantu bayizuza njani?
Imali vele kayizuzakali. Khathe singakutshela ngikutshele ngami ngakutshele ngomunye umuntu. Amakhadi e-stewardship bhenki siliyawa okwe-steward bhenki. Kodwa kuthiwa kasithathe igrosali. Uzathatha igrosali wena uzabe ukhangelela ukuthi ngifuna ukuthi ngithenge lokhu. Kumbe ngiyebhadalela umntwana lokhu kumbe ngilungise lokhu njana khathi sesikhuluma sinje sikhangelela ukuthi ezikolo kumele sikiye ama-credit abantwana. Kodwa wena uyitshela ukuthi thenga i-grocery imali yakho yonke kumbe uyabule 300 uyabule 200 in something uthenge i-grocery ngayo yonke sihleze sithule vele lokuthi sizakwenzani. Lokho kwaziwa nguNkulunkulu ngoba thina besicabangela ukuthi ngokungena kwe-bond note leyo akade beyitho mhlawumbe kuzashintsha izinto kathi sokuyibhedidiwe.
Sibonge uCouncillor Maria Ndlovu kaward 20 enkayi kochief Nkalakatha. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lilami uSithandekile Mhlanga lapho esicobongola khona eziphathelane labesifazana. Ngilivalelisa ngikhonapha eWashington DC.
Hayi ke siyabonga Sithandekile. Singakehlukani wathi sikhangele ezinye izindaba besilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Kambe usomabhizimusi uMnumzana Strive Masiwa engaba esefuna ukungena kwezombusazwe na? Inhlanganiso yeTajamo kasesijikile ithi izaqhelisa umkhankaso wayo wokutshengisela ngomnyaka ozayo. Olivalelisayo lifisela iKhisimusi enhle ngoChris Gande ngethi kasidibaneni njalo ngevikezayo. Lila.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.